Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 kwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amasosha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezitaladeni lamuhla ngenxa yonkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini i-stay away.
Iqiniso elikhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi ukuthi kule stay away.
Ukususwa kwehawu umkhonto lendubu ubhakane elisegcekeni lembizamtshina elakobulawayo kudala inkulumo.
Abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samaNdebeleni.
Kambe ukunqoba ukwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kuyona le impelaviki kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini kukhetho lukamongameli oluzayo.
Sitshayile emadolobheni lemareseva ngale Mount Darwin umbi uyabuya ukuthi abantu bebevotelwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Chala mapholisa akhangelelwe ukugcwala izitaladeni lamuhla ngenxa yonkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini. Umongameli Emerson Mnangagwa ngomgqibelo wazise ukuthi amakhumbi asezavunyelwa ukuthwala abantu engabhalisanga kunkampani yezukho, okungesinye sezikhalazo zabaqoqa ukutshengisela lokhu. Siqoqe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, othi abantu abaningi bebengazi ngohlelo lokubhikija ngokungayi emsebenzini lolu, okungabangela ukuthi bebebalutshwana abazaphatheka kulo.
Isisekelo sombuso selizwe leZimbabwe kusahluko sesine siyaveza amalungelo abantu abalakho ukuthi bawenze ukutshengisela ngokuthula ngokunye kwamalungelo lawo. Abantu ke balala ilungelo lokuthi batshengisele ngezindlela ezilokuthula. Nxa abantu besithi abanye abasoze baye emsebenzini kusasa ukuthiwa istairway nesikhiwa, kulilungelo labo lokuthi bakwenze khonoko. Njalo abazimiseleyo bazakwenza ngokuhlala ezindlini zabo, abangahambisani lakho njalo sizababona ngokuhamba emgwaqweni. Kungamalungelo abo bonke bona laba bantu, ngoba umuntu lelungelo lokuthi enze lokho afuna ukukwenza kodwa angaze aphambanise ilungelo lomunye umuntu. So kungenzeka ukuthi ke kusasa kube yi-half half, abanye bakulandele khonoko abanye bangakulandeli kusiya ngokuthi umuntu ufisa ukuthi enzeni. So sokungaba khona ukuthi sibona abanye bezihlalela ezindlini, abanye njalo bevukela emsebenzini, ngoba wonke bona laba bantu balamalungelo okwenza khonoko.
Bona abantu bathini ngendaba yestairway nxa ukhulumisana labo nje khonapho ezitaladini, bathini?
Iqiniso likhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi lokuthi kule stairway. Abanye njalo kakhulu labo abakhangela kakhulu besingathi bahlangana kakhulu lezepolitiki, hayi bona bayebekwazi. Kodwa uzulu omningi ongaphatheki kangaka kwezepolitiki, hayi abaningi bebevele bengakwazi lokuthi ukuthi stairway kutshoni. Abanye bayebevele bengazihluphila ngakho. Siyinhlanganiso yebulawa Progressive Residents Association ke singatsho ukuthi abantu abaningi bebengakwazi ukuthi kusasa besithi ngomvulo kuzaba le stairway. Ozokuveza sobala ukuthi iningi lingavuka lizenzela elijali kukwenza nsuku zonke, abanye njalo baphatheke. Bonke bona laba bantu balelungelo njengoba ngingathi ngaphambili ukuthi nxa umuntu esithi uyaphatheka kulilungelo lakhe lokuthi aphatheke, kodwa kwenze ngokuthula. Esingawukhangelanga ukuthi sibone sokusiba lokucabana mbe sokusiba lokubhidliza kwezakhiwo njengalokho kwanokuba kwaba khona kulwana umnyaka, kumbe abantu sebechaya abanye. Umuntu lo muntu lelungelo lokuthi azenzele lokho afuna ukukwenza. Laba abafuna ukuhlala ezindlini abazihlalele ezindlini, laba abafuna ukuthi baye emsebenzini labo bangaze bahlukuluzwe ngoba kulilungelo lakho lokuthi bekwenze khonoko. Izakhamizi ziyathi ukuthi zike zabona bezomvikela amasosha lamapholisa bebhota abhoti amalokishi achiyechiyene uKhadu Park labo makhandeni lakwezinye izindawo khonokana ke kuveza ukuthi uhulumende la isimo leso siqaphe ngeso lokhozi siyakudaza ukuthi izakhamizi zingaze zazifaka engozini yokuthi baqalise ukuqabana laba bantu ngoba labo bayebesenza umsebenzi wabo. Siphinde sikhuthaze futhi ukuthi nxa abantu besenza lokho ababekwenza bakwenze ngendlela yokuthula ngendlela engasoze bafake ezingozini ezijiyeneyo ngoba sikukhuthazayo njengenhlanganiso yokuthi abantu baqakathekise impilo iqakathekile. Siyaqonqosela njalo ukuthi kungabi khona olimalayo, kungabi khona obhidliza izakhiwo, kungabi khona ohlukumeza omunye.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Inhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union ithi amalunga ayo awayi emsebenzini lamuhla. Sixoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Salibonani balaleli bakaStudio 7. Thina njenge-athuzi kusasa amalunga ethu wonke azabe ezihlalele ezidlini zawo ngemva kokuba abafundi bethungamelele umkhankaso o shut down Zimbabwe. Sikhangelela ukuthi kungabi ngamalunga kuphela, izisebenzi zikahulumende zonke, omama, obaba, amajaha, amaxhegu, izalukazi kunye labafana benkomo, amankazana lana asebenza ezindlini, sikhangelele lapho ukuthi behlale phansi ukuze wonke umuntu abone ukuthi ufuna ilizwe lilunge. Ilizwe lethu selisesimeni esibucayi. Nxa singasayenzanga lokhu okungabafokazana lokhu okusiphetheyo kuzalivuthuza lize lisale lizintsha. Abantwana bethu kusasa basisole kakhulu kanti singabona okwenzakalayo. Moyo Themba kuye athuse spokesperson.
Manje njengoba uhulumende ekhanya ungani ufeze ezinye zezikhalazo kade zimele zisetshenziswe ukuthi abantu batshengisele, aliboni na ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi bebe balutshwana abantu abafuna ukuthi batshengisele?
Krisi, uhulumende kakafezi lutho. Ukukhuluma kukahulumende singabuyele emuva, uhlale khuluma kodwa ngezenzo akulanto ayenzayo. Umuntu ongaba lesiqiniseko ukuthi uhulumende usefeze ulutho angasaphatheki ku-shutdown yakusasa ngumuntu osaleleyo ubuthongo bukabhuka sibili. Ngakunikeza izibonelo ezimbili. Uhulumende uthe yena kokunye aza kwenzela ababalisi kuzababhadalela ifees. Ukukhulume ngonhlolanja lokhu. Namhla sikunkwenkwezi sesiyaphela, akula fees yomntakambalisi osebhade. Uhulumende wathembisa izisebenzi zakhe zonke ukuba phezu kwe-RTGS eziyiholayo uzabanikeza i-$100 phezulu. Namhla sikhuluma kanje kulamahungahunga athi inyanga le i-$100 yana izabe i-RTGS. Pho yiziphi izinto uhulumende asezenzile?
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Ukususwa kwehawu umkhonto lendubu ubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo eleJoshua Mkhabuko Nkomo Airport sokudale inkulumo, abanye besithi yikweyisa isizwe sikamthwakazi lapho okulegcekeleli khona. Kule mbiko ethi inkokheli yebandla lezanu PF eyakobulawayo yiyo eyathi kuthathwe leli nyathelo ngoba uphawu lwesizwe sikamthwakazi lwenza umuyi umnumzana Joshua Nkomo abe ngumkhokheli wesigaba hatshi ilizwe lonke. Sixoxe loCouncillor Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, udaba lokukhitshwa kwehawu e-airport sokufaka i-coat of arms, abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samaNdebeleni. Yikho ke kube kungadingakali ukuthi kutshintshwe. Kuyamangalisa ukuthi kade sokutshintshwa besokutheni sokucatshangwa ukuthi kutshintshwe kufaka i-coat of arms khona bekuvele kule hawo kade likhona lifakiwe.
Nxa kuliqiniso ukuthi bakhona abavela esigabeni semandebeleni abathi kukhitshwe ngoba umuyi unkomo engaso wesigaba semandebeleni kuphela wayengumkhokheli welizwe lonke. Ukubona njani wena khona lokho?
Nxa kuyikuthi bakhona abantu abavela kulomhlubulo emandebeleni abathe kukhitshwe khawu kufakwe i-court of arms ngoba ubaba uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke engasiwe emadebeleni kuphela, kuyinto edanisayo kakhulu nxa bekwenzile khona lokho. Sikhuluma nge-airport esemadebeleni, sikhuluma nge-airport okumele itshengisele ubuntu uluntu lwethu njengabantu bemadebeleni, hatshi njengeZimbabwe. Indawo ngendawo kumele amasiko ayo ahlonitshwe, amasiko awo kumele aziswa tshengiswe nje umhlaba wonke kungesatshwa. Indawo emathebhelelendi, emathebhelelendi kuyaziwa kubana ke bekulebutho, ibutho belisebenzisa amahawu ekulweni livika ngamahawu lawo. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, singesilungu singathi kule symbolism, ukuba kutshengiswe ihawu lona lelo. Xa selikhitshiwe sokufaka i-court of arms kuthiwe hatshi uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke, hayi kutshiyene i-airport siyo kaJoshua Nkomo ngeyabantu bemadebeleleni ndebe kambe ibizwa ngegama lakhe, kodwa kumele itshengise phela ukuthi kusiphi isigaba selizwe leZimbabwe. Yikho phela sibone Harare befaka istatue sikambuyane Handa, yikho sibona ngapha kufaka istatue sikaJoshua Nkomo. Sabe sifuna izitatue eziningapha ezikamzilikazi ezikalobhengula kutshengisele ukuthi singaphi kolizwe lapha semadebeleleni kulobukhokheli bakhona kulesiko lakhona okumele lihlonitshwe lilandelwe lanxa nje siseZimbabwe. Akumelanga ke kutshengiswe izinto ezinational kuphela, ikanti lathi ke silayo i-identity yethu, silayo ubuntu bethu, silalo uluntu lwethu singabantu bemadebeleleni.
Lo ke ngukansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukunqoba okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini njalo kukhetho lukamongameli oluzayo. Phakathi kwezigaba eziyisikhombisa 7, ibandla le-CCC linqobe kuzigaba eziyisithupha 6. Sithunyelwe umlayezo ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasba.
Singazi labo abadliweyo ukuthi bakubona njani, kodwa thina sizama ukutshengisa ilizwe jikelele ukuthi siyabonga. Sizinhlanzi ezihlale emanzini, njengoba lisazi ukuthi inhlanzi ingathathula amanzi yafa, thina sihlala lani sitshayile emadorobheni lemareserva. Ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu ede bevotelwa kuthiwa bahle batshele ukuthi hhayi ungavota wedwa uzaba ngumthengisi. Ngitsho lamadomeni, ngitsho lamaticha nje, ngitsho lamapholisa ede kuthiwa ayavotelwa. Yikho abanye banqabile, kodwa ini abaningi hhayi besabile. Lizabona ukuthi thi unyako zayo, njengoba silomhlahlandlile esiwenzayo sesiphila emakhaya okuthiwa i-rural areas emareserva, sizabona ukuthi abantu bonke bayabe lokho bethungulula ngesikhathi ngesikhathi. Kuzokufika isikhathi sokuvota ilizwe lonke liyabe selilombala olithanga. Sicela ukubonga abantu, lokho esikwenzileyo kuyabongwa, kodwa phela singahlaleli izandla sithi sesiwinile. Asisebenzeni nzima, sincenge sikhombise abantu bayirejista kakhulu abatsha, ngoba abatsha isikhathi esiningi yibo abathwala amagabha avuzayo abalamsebenzi bangaze ba PhD lama masters sebethengisa izizwizi. Mahlabe Zulu, siyabonga kakhulu lamaphepha aprogressive, lamaradio aprogressive akhupha iqiniso nje balinjalo. Asoze siqamba amabizo, kodwa naliyayazi iradio yenu ekhupha iqiniso nje balinjalo. Sithi amajaha lamantombazana asebenza kuma-independent radios lamaphepha, hayi silitshayela izandla ngoba lani liqotshiwe, liyabotshwa, lenziwa konke. Sithi uZulu kaphaphame, enze khonokho elikwenzileyo kwenzela ukuthi sihlale kuhle after 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu ababili abafileyo ngemva kokuthokozela okube khona lapho kuqeda ukuhlabela uWinky D embuthanweni womjaho wamahhashi oyiCastle Tankard eHarare ngoMgqibelo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi imbadalo yemihloliso yezikolo kusukela kwe-grade 7 kusiya ku-A-level isikhwele ngesilinganiso esiphindwe kaningi-ningi. Abenza umhloliso ka-grade 7 bazabhadala iZimbabwe dollars 4,388, i-O-level 1,620 Zimbabwe dollars nga-subject inye, kuthi i-A-level 3,240 dollars i-subject eyodwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani ku Studio 7 basakazi nabalalele. Hayi, mina amazwi ayethulwe ngumnumzana uChamisa ngethulela isigcobo, ungachayela ihlombe. IZimbabwe ilizwe elingena direction. Ilizwe elinjani vele, kuthe sebenza yonke imali yomhlaba kuze kusebenze kuthengwe nangezifuyo, uthole eshopu kusiyathengwa ngenkukhu, kuthengwa ngembuzi. Ilizwe bani, ilizwe elingena direction. Hayi, ngiyabona ukuthi ngempela uChamisa unobubelo, unoshonze kuthina ngabusa ilizwe ngendlela eqondileyo. Laba abantu izigebenga le amakhehla la nabogogo lawo sokumele behlale phansi bephumula, bedle imali zabo, bebheke izifuyo zabo, bekunikeze izinizo abantu abasha bekwazi ukulivusa. Hayi, le ndaba yabo ukuthi bebelwa bengafuni nokuphuma esikhundleni, bengafuni nokutshintsha ibandla, le nto incindezela abantu kakhulu, incindezela abantu kakhulu. Njalo futhi ungaxhopha ubani ngomunwe elihlweni, kodwa nala amanye amabandla amancane awafunda ukuthi axhumane, alalele izidingo zabantu, ahlangane naleli bandla likaChamisa kube yinto eyodwa, hhayi ukucwasana ngokokuthi lo umhloba nomhloba. Lokho ngeke kusisendawo nje, angeke kusisendawo. Kumele bebumbe into eyodwa, behlele lokuthi ngoba sikwazi ukuthi leli bandla malidlule liyaphiliyala ukuphuma embusweni, singenza kanjani ukuze silikhiphe. Hayi, le ndaba yabo le yokuthi kuthiwe lokho nje kulokhu zabantu nje, abantu bagcina bengasazi into eyiyo. Kumele ukuthi abantu bebheke into eyi-one, kube nendlela eyi-one, hayi indlela eziningi-ningi lezo. Kuyabonga.
Salubonani basakazi, salubonani lo mthokazi jikelele nje ngumphakazida eHakoroni. Ngizacela limbalele lapha isicelo sami. Ngilo mbuzo engifisa ukubani ubaba engizwe ekhuluma emhlanganeni ka-TCC eGwanda okuthiwa ngomasuku akamphendule lapha ukuthi njengoba eduvela kwezanu PF wangena izanu PF nini,
izane PF liyane yabulala uMasuku ongwangakibo lo wayelayo na wayencedisana layo ukubulala uMasuku uMasuku silwele laye ilizwe enguye umkhokheli wethu uthe efika ekhaya izane PF yambamba yambopha yambulala laye wayesebenza lezane PF nabe bulala lo uMasuku ngicela mphendule konapho nxa engalahloni lokukhuluma phakathi wabantu ukuthi uvela kwezane PF engumasuku ulookout masuku ukuthi isiga lesi esayezakalayo ubencedisana lezano na sokutheni namhlanje xa iphuma kuzano isiya ku-WC esuka kuzano lapha isebenza khona ukubulala abantu bakamthwakazi umeli wenkululeko ngobuningi bafa bebulawa izano PF ayekuyo ngicela mphendule ukuthi ubesebenza njani lezano PF xa isiyabulala abantu bakithi namhlanje ibulala masuku ukuthi yena wayengaphi bese ngicela futhi esinye isicelo sesibili lapho ukuthi besicela ukuthi Albert Ncube akasitshela ukuthi kanti amajawunda ngobani thina ibizo leli kathi lifuni njalo belingajayezwa lelo bizo kutshengisela ukuthi u-Albert nxa engatshintshwa ayeplant uzabe sithi khona linjani ngapho makhalanga asuke ebhinga futhi le bhingo uzabethi linjani ngapho matonga ukuthi kanti wakufunda ngaphi imkhubo onje njalo egwanda sikhuluma iqiniso kasibazi thina amajawunda yikho singalifuni lelo baluthiwa amajawunda ngiphinde isibili ngikhuluma ngakho ukuthi sicela ukuthi aguqule ingqondo yakhe leyo nxa ebika abike ukuthi egwanda kwenzakale nje igwanda ibizwa kuthiwa igwanda kayibizwa kuthiwa le majawundeni egwanda ayisule ibizo lakhe leli kasithandi ngiyabonga
salibonani salibonani badala izolihlala likhuluma ngokuvota ngokuvota mchokotsho ukuvota vele kuncedani kwehlula since 1980 kwehlula ukuvota urikwa mchokotsho amamali ukuze nina ama-elections lawo arikwa mchokotsho zoliyahlala likhuluma ukuvota lithi kuyalungiswa ukuvota kuyalungiswa kuyini ukuvota khona njengoba lingarikwa vele liyazithulela kuza sinceda ngani khona ku njengoba ungarikwa yazithulela i-South Africa iyasukuma khona le nkokheli zakhona alezozitshela ukuthi hayi bekuyi-free and fair and whatever sebebhadala bona ndlela ababhatala ngayo so into okuzeniza sinceda ngani amavoti akhona akula kuncedisa okwesiya kwenziwa amavoti thi njengoba limuzi ethi vision 2030 that means uyakwazi vele ukuthi uyabe khona esikhundleni lifuna lingafuni akakwazi lokuthi uzabe sefile hhayi ngakhangeleleli lokuthi kokhona thina siyabe sesingaphi khonapho sesile minyaka yonke le singasebenzi vision itsho ukuthi 50 years lokhu ungasebenzi kuyothiwa vision sinceda bani ivision yakhona leyo akusincedisi thina lokhu leyiye thwake nonsense yenziwa abadala lakho nonsense kanti bantu balwela ilizwe balikhulula balwela ilizwe ukuthi belibophele phela nothi kulikhulula belibophela wenza kusehlukananga lokho okwakusenziwa ngamakhiwa phela lokho abakwenza thina kathesi abantu abantu yonke into kathesi khonapha zathiwa lokho akuvunyelwa lokho akuvunyelwa lokho akutendelwa lokho akutendelwa kuyini kona yabo sisezimbabwe ethu ekhululekileyo siye kwamanye amazwe siyahlukumezwa ngokufanayo futhi kuzasincedisa ngani thina kuzasincedisa ngani kathesi onke amanye amazwe asafuna ubona umzimbabweni asafuna umzimbabweni ngenxa kokuhamba sizitshaya izifuba sithi sifundile singafundanga thina silanda kuya-abhuzwa ngabanye abantu khona besiqhatsha bengasibhadali
basakaza kahle basakaza abahloniphekile basakaza abathandekayo be-Studio 7 Bungameli Nkomo Thandekile Mhlanga nabanye bakhohlwa amagama ngiyalibingelela ngomusa ovela enkosini yethu uJesu Kristu okhulumayo ngobahlangene ekholeni wasesigodini emngceleni wegwanda nesigodini kaqala khona isigodini ephela khona igwanda esejuve lapha kumzulu kamashi eish ngibala enye i-Twitter lana ebuhlungu ethi Zimbabweans they are foolish why are they voting Mnangagwa so into yana enikeza ukuthi vele vele kathi kungani singazama ukuthi sihlanganeni sikhipheni liphathi leyizalo leyo ngoba sinjenjenje siyahlupheka emazweni yabona kunzima kuphila emazweni njengamanje sokunzima kakhulu kubuhlungu lokho esikubonayo lokho esikuzwayo hlala sesatshiswa nje ngamameseji abo labo laksi into ezinjalo nje yabona into engiyikhalelayo ukuthi abafowethu abaningi sizokushiya iy'mpahla zethu la ziyokusala iy'mpahla zethu ukube besinemali bana siyalayisha iy'mpahla zethu sizihambise emakhaya thina noma singabuya silindele lokho kuzoyenzeka mari iy'mpahla sizihambisile emakhaya kubuhlungu bafowethu kubuhlungu kubuhlungu yebo umkhonto wesizwe wasizeka ngaleyo minyaka ezimbabwe kodwa abasakuboni abasayingeni lokho naba bekhona abaphilayo la e-South Africa abasenandaba nakho lokuthi izimbabwe yake yaba loncedo yake yaba nosizo e-South Africa okay ngingaqedi isikhathi ngiyabonga kakhulu uMusa noThando ngiyabonga singathi singabambana singathi uNkulunkulu angasinikeza umcabango ofanayo sonke sibambaneni sikhipheni le izalo ukuthi ikhishwe yipi iphatha kusenendaba sokuzobonakala ngohamba kwendlela okunye ukuthi kwenzekani ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
anibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hayi sibona ihlazo leli lenzakala elizweni lakithi hayi ilizwe lakithi phela ilizwe lakithi ngomthetho vele kalisabalo ukuthi ilizwe inxa yezana uphefu le hayi ilizwe lakithi liphelile sikhuluma iqiniso noma abantu ngathi ukukhuluma ngezimbabwe vele alisakhulunywa kahle kahle ukuthi kule zimbabwe ilizwe lakithi selikhulunywa ngobubi kuphela ilizwe lakithi selikhulunywa ngabantu abagcwele amazwe wonke lakho bekhuluma ngenzondo futhi bengakhulumi kahle ngenqaba ugogo labukhulu labo asebegugu and uma uyabheka uyabona vele ukuthi laba abantu sebebheke amathuna wabo akuseke ukuthi bazobheke emuva ngeke babuye betshintshe futhi sebebhekele ukuyakufa laba abantu labo kaba sebencedo phela ugogo labukhulu sebegugile abantu labo ngeke bebezingane ezincane ezintsha ngabantu asebephushela umango ukuthi bemathuneni omnankagwa labo kuba vele kabalancedo phela kathi uncedo labo ngolwani bayenzani into yonke elizweni inqabangqoza kula nto ebonakalayo kabatshengiseki kababoniseki bawuzama ukubabonisa suyisitha sabo uhlezi kutritheni abantu befuna ukubulawa abantu bathunywa suku zonke ezindlini elizweni lakithi vele akula mpilo hayi impilo kayikho mauthi ngapho saba umkhuhlane ngapho saba izanu pf ngapho saba icorona ngapho saba izanu pf and izanu pf yinto eyingozi futhi kakhulu ukudlula icorona le icorona nje ikanjelwa manga into eyingozi empilweni zabantu izanu pf
ngibingelele basakazi bestudio 7 lonke ngobuningi benithi linjani lezindaba ezithokozisa izwe lonke jikelele elakithi basakazi mina ngifuna ukwazi ebantwini bakithi ngempela ukuthi kathi yindaba kufanele belandele amaqembu abantu basempumalanga thina sinawo awethu afana lemthwakazi Republic Party ibheshu likazulu ngisho nezaphu lomba nayo izaphu nje wawuliqembu elalikhona iphefoma ngendlela kodwa-ke selithwa selikhona siyakubona kodwa abantu bagijimisana namaqembu asempumalanga angeke futhi sinikeze inzuzo befuna ukugijimisa abantu bakithi ebenzela amafeva kuye bezotshontsha umnotho endaweni zakithi abantu bakithi kabakuboni konke lokho awasivule namehlo umthwakazi omuhle sizama ukuhlakanipha singabantu basemathebheleleni sonke lenegensi okunye ngifuna ukuthi lami kulezi nkulumo ezikhona ikakhulukazi abantu basempumalanga ma begxeka bethi asitholi asikwazi ukuaplayela imisebenzi esingayithola ezweni lasekhaya kodwa-ke thina sizibuza ukuthi siya-aplayela kodwa-ke bayasirijetha sizame konke namabhizinisi bayasivalela so okwethu yikuphi izikolo kasinazo siyavalelwa lento eyincane ama-teachers abantwana basekhaya lama-nurse abaqhatshwa as long kuthiwa ubuya emathebheleleni ulethwa umuntu obuya kwenye indawo ezofundisa endaweni yasemathebheleleni noma ezoyenza inesi kasivuleni amehlo bantu bakithi kasivuleni amehlo ngiyacela siyi-studio 7 lokuphendula loo ndoda lo othi ini izimbabwe ngeyabo wasempumalanga vele izimbabwe ngeyenu kodwa ukhumbule lani ukuthi izimbabwe yena iqala khona emaswini okusemdare kobulawayo awuzange kube lo muntu wasempumalanga ulishona esandleni sikamzilikazi so lelalizwe vele kazange lihlale lamashona yiko kuthiwa yimthwakazi ngiyabonga kakhulu basakazi libelela nelihle
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa ngihlanhla mahlango sebutswana e-Francis Town lefletini lapha ekhaya lapho engizalwa khona esigabeni semalungu elupane ngivuse umama unanhlanhla ngivuse unkosikazi wamampofana ngivuse unkomo umdala owayesebenza esibhedlela phana u-RJ umalumama upaul ngwenye wenyanga ujabulani ngwenya ngivuse lo mdala undivula usathulani ngivuse bonke abangaziyo abemalungu ngithi linjani kunjani emasimini selivuna yini ngiyekana ngale eshawini elusulu mvuse ubaba ujoyeli mahlango nguyonzalayo ngithi mdala kunjani emasimini selivuna yini ngithi ngiyabonga yimuhlanhla sebotswana Francis Town wemalungu
salibonani Studio 7 ngilokudana kakhulu ngenkulumo kababa lo othena umelela i-EFF Zimbabwe mayelana ne-transport system e-Zimbabwe le mailana loku shut down le ekufuze ibe khona ngomvulo ubaba lo indlela akhuluma ngayo ingani kaso sizala naseZimbabwe ingani kakaze abe kwazi ukuthi i-government yeZimbabwe ukangaki izama ukuyingenjwa kodwa isana
Okay, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezitaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu bajengisele ngokungayi emsebenzini. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.